Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganela amahlamvu egwava.
Inhlanganiso ezimbalwa sezizama ukuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe abafuna ukugebha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekhukhurawundi.
Funa ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala sokuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Jenny Williams wehlanganiso yeMathewelan Collective uthi sebekuzinga eliphezulu kudaba lwegugurawundi.
Sesifikile endaweni oku-implement okungena emalinini okungena in villages.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebefika phose amakhulu amabili 196 abantu asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6,406 abahlolwa batholakala vele COVID-19. Luthi kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu 5,056 asebephepha kumkhuhlane weCOVID-19. Abantu asebephephe kumkhuhlane weCoronavirus bathi basebenzisa imithi yesintu lokunye okhanya engani kwabavikela kumkhuhlane lo. Kodwa abezempilakahle bathi amalemoni, ijinja lokunye okusetshenziswa yilabo abatholakala bele COVID-19 akwelaphi umkhuhlane we-COVID-19. Umevisi Kama usethulela lolu daba.
Intatheli zindaba umnumzana Khudzai Madzire, omunye wabahlolwa batholakala bele COVID-19, uthi usebenzise imithi etshiyeneyo emenze wanqoba umkhuhlane we-coronavirus.
Emva kokuzithola ngikulesi simo, ngihle ngaqala ukuhlasela igciwane leli ngisebenzisa umhlanganiso yamakhambi afana lejinja, lemoni, kwesinye isikhathi ngifakele luju ukuze kunatheke kube ngcono. Bengifutha ngisebenzisa ibhakedi lendlini kane ngelanga okukwana amamitha angaba yi-20. Sonke isikhathi ngizizwa ngomile benginatha lo mhlanganiswa ufudumele, kwezinye isikhathi kunje ngamanzi kodwa ebefudumele.
UMadzire wenze konke lokhu engakadingi usizo esibhedlela.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganela amahlamvu egwava. Sonke isikhathi bengiqiniseka ukuthi ngihlala ngifudumele njalo ngigqoke okufudumeleyo sonke isikhathi. Konke lokhu ngikwenze ngingakatholi usizo esibhedlela, lapho engaphiwa khona amaphilisi okubulala ubuhlungu kuphela.
Uthi abantu kumele baguqule indlela ababona ngayo i-COVID-19.
Abantu kumele bafunde ukuba lo mkhuhlane akusikho sigwebo sokufa. Ulakho ukuphila uqhubeke ngempilo yakho uma ungalandela indlela esixwayiswa ngayo ukuba sisebenzise uma sithola sesihlaselwe yileli gcikwane.
Omunye njalo osebenzise umuthi wesintu ngumnumzana Qinani Mthembu ohlala eNkabazwe.
Ngakusithi njengezikhathi zantambama isikhathi esiningi ngangiyifutha sebenzise into ezinjenge-eucalyptus oil, kwesinye isikhathi nje sifuthe ngamanzi nje kuphela angelalutho.
Umthembu uthi okunye okwamsiza kakhulu yikuhlala eselula umzimba.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba, edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane, kodwa kube yinto ekudla okwakha umzimba. Ubona ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyabuwanatha, ngaba ngamanzi akhudumalayo uyabulokhu wachabula nje wachabula nje unlawo uyabu wafake into ezinjengabo lemon phakathi.
Udokotela Henry Madzorera lezinye ingcwethi zempilakahle bathi akumelanga abantu banathe kumbe badle imithi yesintu okudlula amalawulo ngoba kungabalimaza. UMadzorera uthi kuqakathekile ukuba umuntu adinge uncedo esibhedlela engazibona engani ulomkhuhlane we-COVID-19.
They in fact provide some essential vitamins like vitamin C and so forth. Ziyatholisa amanye ama vitamins adingakalayo okufana labo vitamin C lokunye okungasiza umzimba kancane. Silelanga eliningi elitholisa uvitamin D ngoba ulungele umzimba wethu. Njalo simthola evelela elangeni engena ngasejwabini lomuntu. Ngakho ke kumele kusebenze lokhu. Kumele sizilondoloze sithole ukuphumula ngokufaneleyo lapho sithe satholakala silalo umkhuhlane. Singaze sasebenzisa ngokwedlulisa amalawulo lezindlela ezingakabi lobufakazi obaneleyo.
To treat pneumonia and other superadded infections that may come with COVID-19.
Umadzorera uthi abanye abantu balakho ukuthi babe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa bengatshengiseli, kube labanye njalo abawugulayo besile kungela zibonelo ze-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo abongi abalenyanga phose ezintathu bekhalela umsebenzi eZimbabwe bathi bayabuyela emsebenzini kusasa ngoba abanye babo benza lokhu bengakhulumisananga lenkokheli yeZimbabwe Nurses Association. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano wenhlanganiso le izolo kobulawayo bathi kuthethwe isinqumo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngenxa yokuthi iningi labo selabuyela ezibhedlela. Abongi laba bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende kazange azihluphe ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje kwavinjwa iholo labo. Omunye wababuyela emsebenzini kusasa ngofise ukuthi sithi ngonkosikazi sithole.
Thina lapha sisasele confusion emsebenzini ngoba abanye behlezi abanye bebesebenza and inyanga iphelile last month. Izimali azingenanga so njengobulawa ilanga lakusasa sithe siqala ukusebenza singazi ukuthi amanye ama province wona aza kuphatha njani.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yalile ukukhuluma ngodaba lolu isithi isahlolisisa ukwenzakala ezibhedlela. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo weHealth Service Board uDokotela Paulinus Khosana ubengaphendula umakhalekhukhini wakhe. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica Mfundo Sola Wengwenya uthi kazilutho ngokwenziwa ngabongi okwamanje. U-retired General Constantino Chiwengwa ongumsekeli kamongameli obona njalo ngokuphathelane lohlangothi lwezempilakahle ucele abongi ngeviki ephelileyo ukuthi babuyele emsebenzini. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sandile Mhlongwa uthi abongi kufanele bafake impilo yabantu phambili kwezikhalazo zabo.
Abantu bebesifa lapha esibhedlela kungela manesi, ngibona ngani impilo zabantu bafanele nje baziqhakathekise. Sonke lapha eZimbabwe sithwele nzima, imali ayikwani, esisebenza khona asila PPE, so sonke nje si-affected, hayi ukuthi amanesi wodwa. Hayi bengabuyela nje emsebenzini kuhle kakhulu.
Kodwa unkosikazi Hlengiwe Bebwe, esinye isakhamuzi sakobulawayo, usola isinqumo sabonke esokubuyela emsebenzini.
Ngibona engani ukuthi onesi wabuyele emsebenzini uhulumende engakaze akhangele izikhalazo zabo kutshengisela ukuthi vele bayavuma ukuthi bafake impilo zabo engozini. Ngoba i-PPE lokhu ingekho ezibhedlela, kodwa i-COVID lokhu ikhona abantu bayayigula. Imali abayiholayo lokhu ingakwani lutho. Engxenye bengabe sebesesa ukuthi bangaxotshwa emsebenzini ngoba phela u-VP Chiyonga anti nguye wake wabaxotsha eminyakeni edlulileyo. Kodwa mina mbona ngani ukubuyela kwabo kuzenza ukuthi uhulumende lo ovele olulenhliziyo elukhuni angenzi lutho vele ngezikhalazo zabo azithulele zwi.
Uhlangothi lwezempilakahle lubhekane lenhlupho eziningi ezibangelwa yokugugudeka komnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezithiyeneyo zithi zifuna kubiswe okwenzekiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezithiyeneyo labantu abambalwa abakhankasela ukuthi kugetywe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethwandaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibhethu likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMatabeleland Collective, uhlangothi lwezamasiko, unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi kulandelwe isinqumo esilako ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzwayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi umnangagwa unkosikazi Jenny Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwekho kurawundi bamise ukubamba amatambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo emathebeleland lenkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi ikukurawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzwayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngombhuqazo wegukurawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe umnangagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abathiwa izihlobo labantu bemandebele kunye labeZimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthini ayisoze yenziwe ngendlela ezayenza abantu bebe lokuthula. Njalo kunye ungakhangela mabe khuluma ngalolu daba nje solukhulu akusacaci ukuthi umoni nomonelwa into le is not victim centered, it's about u-Emerson kuphela. Igqotha lethu ngumathoba nencube lo Nqobani Sithole abencube legal practitioners yibo abasimeleyo.
Udaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuze ingene masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi laba bangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yikho sifuna ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala. So kuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo umongameli labangani bakhe bayahlangana kabahlangani labantu abathiwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini kumiswe kwenziwe into eyiyo. Abantu kufuze begejwe sivili kodwa akwenziwe into eproper. Njalo kulezinto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo ngoba uma sithi wena uza ufuna ukuthi abantu begejwe bebekwe ngendlela kodwa kungacaca ukuthi kuyenziwa njani kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo lazo phela zalabo abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqalisa lolo hlelo labo zitshela ukuthi izihlobo zabo zingaphi lazo zibe ziphatheke ekuzibekene ngendlela eyi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Sixoxe naye ekubulawayo. Unkosikazi Jenny Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegukurawundi.
Okuqala sizabe singena ematobo sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhefu ngabobani mayelana legukurawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugukurawundi kodwa emandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhefu lama-dates asiwazuzi lula. So ama-community kumele sibasinike sibe lama-beneficiary list. Sikhangelesisa kakhulu futhi abashiyileyo ngegugurawundi ngabobani, ama-death certificates abuye njani, i-cause of death, isizathu ukuthi babulawa izabhalwa njani ku-birth certificate leyo. Yiyo izinto besihlala siqoqisana le-ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani because kubhala crossfire, hayi imhlolo leyo. Sifuna kuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxa yani. So ngase sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi death certificate leyo ingabe ibhalwa njani. Wonke ama-beneficiaries lawa siwazuza kuqala kumatobo district. Singawazuza sesibhala phansi konke, sesizahlala phansi le-registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama-mobile teams lapha abasoze bayifike emapisa. Ama-team azangena village by village, skolo by skolo, bencedisana lathi sizabe sikhona to make sure ukuthi abantu should feel relaxed banga kanya kuti hai sebe sasbulala futi. Sebe niga abantu bonke laba izinto lezi.
Kodwa abantu bathi phela kumele umongameli aqale ngokuxolisa. Ngoba bathi phela layo wayephakathi kwe-ground delay. Kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates, abanye bangona sebaguga, abanye vela basanidi kathesi. So ke ikho abantu bathi bakufuna khonoko. Akutsho ukuthi ubona njani?
Yes, hayi simtshelile, sihlala simtshela nxa sihlangana laye. Kodwa ngeke simforce, sifuna i-genuine, sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke. Ibuye leyo acknowledgement nga izabuya futhi apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena, but for now esizabuya siyenza indaba lezi ama low hanging fruits okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhweli isihlahla yizinto esizaqalisa and lapha sisatesta uhulumende kumele bajenuine yini, bazimisele yini, ayinetisanini boZulu sibateste nini sindawonye.
Ye, kulabanye njalo bathi uJerry Williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzani. Njalo kumele ukuthi kuqalise ukuthi nga abantu babakhulumisana lohulumende kulokuthi lina libamele. Ukubona njani konoko?
Ayi, thina simela ama-members e-Matabeleland Collective. Icho obona ukuthi yena la ufuna ukumela abantu ama members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaqhuma straight emhlahlani president's office state house bacela leyo appointment.
Unkosikazi Jane Williams ohlanganiso yeMatabeleland Collective sixophela ekubulawayo singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Herman Mashaba usanda kubumba ibandla lakhe lezombangazo kwele South Africa elibizwa ngokuthi Action SA uthi sokumele kubanjwe imali lempahla ethiyeneyo yonke eselizweni leli eziphathamandla zebandla lezanu-PF ukwenzela ukuthi ibandla elibusayo eZimbabwe lihloniphe amalungelo abantu. UMashaba utshele umsakazi we-ENCA ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhahlameza uZulu. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje.
Njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini. Silo baba uMqondobazi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube.
Bakhona omama mningi baziyo abale mali abasebenza imisebenzi edlule yabo baba, kodwa endlini bahlonipha kakhulu, imizi yabo ibe sizotha. Sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvele ekhaya elinjani, uyavele ekhaya elise elinomuntu esintwini, uzalwe umntwana uvele ekhaya esintwini, ngisho nje lapho othi uphumulayo khona duze ngabadala behlizi lawe phansi, amboni ukuthi ungathi usuthephe kumbela uqalise ukuthi uhlukumeze ubaba ngamazwi. Mina lapho engisebenza khona sebenza labantu, I work with public. So into ezithiwe uMagonya ngiyazibona, uyakwanisa ukuthi babuye bengu-two uthi nomsithi uyathi uzuba bethi mana khonapho ngiqale ngibuze umama phaya, vele ubone ukuthi is not free. Umama ngathi no isenini, mama ngathi yes isiyesi, but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi lo baba sisendikhuluma. Ungabona sesiphuma phansi sesihamba ngelizwe eliyi-one, uyafika umntu wakwefana wayamuntu lobaba selimela phana, hayi asikwazi thinisi
khonapho. Mthembo uyayibeka sibilo dadweni, uyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu esihlangana lakho phandle la, uzwe umngane wakho utshela ukuthi ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana. Umama nxa sisiyangena engutsheni, umama usevuka lejini. So kulensuku sengaphiwa insuku kuthiwa hhayi ucansi endlini lapha ngomgqibelo langesonto up to isonto emini. Anytime from ngesonto emini kuze kuyefika olwesihlanu, hhayi akula ngubo lapha, akula cansi lapha, ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngibuya ngithini. So umama onika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala nini njalo kuyabe kutheni. Ufica ukuthi umuntu ongumama wendile ulobaba egumeni, ulobaba ekamelweni, ufica umuntu esiyangena engutsheni encibile egqokile. Hayi thina asikwazi lokho, umfazi wendileyo elo elendoda esikwaziyo ukuthi endlini yabo bobabili lobaba. Hayi uAdam noEva nge uhawusihambela njeze. Kasi ngingene ngutsheni zakhe, ungene ngutsheni zakhe, engumunu wedube. Kuze kuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuya ezibukweni.
Hayi ke udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besilo baba umqondo obazimagonya, lo mama osakhile Liline uMadube, lezi ngcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo. Thokazo muhle Zimbabwe muhle. Kudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo. NginguMike Hove. Namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxa losakhulayo ophila kule Canada lapho okulabantu abedlula 120,000 abasebebanjwe ngalomkhuhlane. Uhlelo silo Justin Moyo.
Justin, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo. Unjani?
Hayi, ngiyaphila. Unjani wena?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani lapho eCanada, especially ngalapha se-COVID?
Hayi, ngapha ku-right. Izinto seziqalisa ukubuyela kunormal nje. Sokuqalisa ukukhanya ukuthi beyakuphi, because for a while besihleli endlini singasebenzi. So okwamanje sebantu sebeqalile ukuya emsebenzini, izinto seziqalisa ukuba normal.
Utshintshile udaba lomsebenzi, awutshela uZulu ukuthi lapho eCanada wenza umsebenzi onjani?
Mina ukubuya kwami eCanada lana ngaza nge-hospitality internship. So ngathi ngifika lana ngasebenza ngathi ngelithuba lokuthi ngisebenze kuma-hotels, so ezinesaver kuma-hotels. So yikho engikwenzayo kwamanje, but as time goes on I'm hoping ukuthi ngitshintshe, like do something different, because like angisazwani lakho engikwenzayo, sengikwenza nje ukuthi ngingathini, but akusekho engifuna ukukwenza.
Angela uduko lolu lwe-COVID, eningi labantu sebelahlekelwe ngumsebenzi. E-Canada imisebenzi isakhona na?
Abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi, but like, you know, you have to plan for the future, which futures that will change. When things start to get back to normal, obviously, like, sizojinja. Over manje, you stick to what we have, you stick to what you're doing. What's not like, you jinja, because that's totally so unemployed.
Umkhuhlane lo uyamemetheka ngendlela ekwethusela abantu abaningi, ikakhulukazi lapha kwele Melika.
This side izinto zingcono compared to a United States. Umkhuhlane lo wathi ungena bahle bawuthatha serious ukuthi bevale zonke izinto. Sahlala singayi emsebenzini for 4 months, 4.5 months. Abantu bevele bengaphumi phandle. So bathi sebevulile, bathi bevula bavula ngama-stages, bavula kancane, benzele ukubona ukuthi bengavula lokhu umkhuhlane ama-numbers azoyihla ini. Because babesithi ama-numbers ume ekhwela esiya phezulu, bazobuyela futhi ukushala down, but ama-numbers azange ekhuphuke. Wonke umuntu wayekufanele ukuthi naye hamba phandle, kumele uhambe ugqoke imask, kumele uyenze i-social distancing. Awuthi uma ungena ezindaweni eziningi vele uyathola kulabo sani, kuya kulo muntu okumele phandle uhle kunikeza i-sanitizer, unikeza imask uma ungena. Even bathi sebevulile izindawo eziningi, kwakumele ungene nemask usanitize, make sure ukuthi abantu anjani, abantu abasondelanayo.
Justin, sesikhangela-ke okwenzakalayo eZimbabwe, siyabona abantu bakhanya bayakhala ngale ndaba ye-COVID. Njengosakhulayo oseCanada lapho umkhuhlane lo ukhanya ngani usungcono, ulawo yini amazwi okunikeza abontanga?
Yibo kumele ukuthi belandele ama-rules o-social distancing, naloko ukuthi base bageze izandla zabo. Ama-rules onalayo bawazi ukuthi benjani, yibo kumele bealandele. Yibo kubani ukuthi kumele ukuthi befundise abanye abantu isizwe ukuthi ukuvikela kumkhuhlane lo we-corona. Abantu begqoke ama-mask, abantu begeze izandla, beqhubeni imfundiso nale ebantwini abadala, beqhubeni imfundiso nale ebantwini abasemakhaya, bezama ukuthi bespread imessage yokuthi i-corona le iyabulala.
Sithanda ukubonga uJustin Moyo ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwanelokho lamhla sohlangana ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthokazo muhle, Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sinesizwe kwamanje uNtungameli Gomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna siqhubeke phambili sitshengisela ukubonga kuNkulunkulu. Enye indlela esitshengisela ngayo ukubonga kuNkulunkulu yikumdumisa. Singabala kumaHubo 95 uDavid uthi yena, "Wozani sihubele inkosi, sihlabele ngokuthokoza kulo idwala lokukhululwa kwethu. Kasize phambi kwayo ngokubonga, sihlabele kuyo amahubo, ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu. Inkosi enkulu phezu kwabo uNkulunkulu bonke, ngoba indawo zomhlaba ezizikileyo zisesandleni sayo, lezinqonga zezintaba zingezayo lazo." Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi nxa sithethe isikhathi ukuba sidumise uNkulunkulu, siyananzelela ukuthi kuyasivula amehlo ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani na. Ngiyathokoza lapho uDavid uyahlabela uthi, "Sihlabelele ngokuthokoza kulo idwala lokukhulula kwethu." Okokuqala, siyazi ukuthi ngabe uNkulunkulu engasikhululanga ngabe lokhu siphila phakathi kwezulu. Manje ukukhululwa esakwenza uNkulunkulu yikukhululwa okokuthi wahle wabhadala yonke into esayenzayo kumbali yethu, esiyenzayo kathesi lesizayenza kusasa. Kazange asishiye sithi hayi lokhu kunye kukhulu kakhulu. Akukhetheli ukuthi loba ngubani, yilo lalo omvumayo ukuba abe yinkosi, leyo mbadalo iyabe isingeyakho. Manje lapho uDavida uyakhuluma uthi, "Wozani bantu siyihubele inkosi, siyihlabelele ngamaphimbo amahle ukuba yona ingumkhululi wethu." Liyazi akulanto enzima balaleli bami njengokubotshwa. Nxa ubotshiwe kulaba sebake bangena emajele, uyakwazi ukuthi nxa ubotshiwe awuvunyelwa ukwenza ezinye izinto ozenzayo nxa ukhululekile. Nxa ubotshiwe uhlala endaweni eyodwa. Nxa ubotshiwe awukwanisi ukuthi mana ngcono nje mphume ngiyenze olunye ulutho. Manje uNkulunkulu wasikhulula phakathi kobugqili lokubotshwa yisono. Umuntu ophila phakathi kwesono uyabe engakwazi ukuthi ubotshiwe, kakwanisi ukuzenzela izinto azifunayo, ufuqwa yisono. Ebese sithi lapho uDavida, "Ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezu kwabanye uNkulunkulu." Manje nxa sikwazi ukuthi wena ukhoza inkosi eyinkosi yezinye izinkosi, liyazi ukukhonza uNkulunkulu onjalo kuthi ukuthi usukhonza yena. Kulabanye abakhonza uNkulunkulu abaphansi kwalowo uNkulunkulu omkhulu. Manje nxa wena ukhonza kulo uNkulunkulu omkhulu kubo bonke uNkulunkulu, into kumele uyibongele inkosi. iBhayibhile lithi lona, "Ngezandla zakho uNkulunkulu wabumba umhlaba wonke." Nguye uNkulunkulu okukhulumayo ukuthi akube lalokhu kube khona, akwenzakale lokhu kwenzakale. Manje lowo uNkulunkulu uyasivumela ukuba thina singene ebukhoneni bakhe, sibe ngabantu bakhe, sikwanise ukumkhonza. Namhlanje bemfisa ukuthi enhlizweni yakho kuqubuke indumiso kalo Thixo omangalisayo ngale ndlela.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, siyabonga namhlanje, siyakudumisa ngoba uyinkosi yamakhosi, wena awuvele ukukhona, awulasiqalo, awulasiphetho. Siyakudumisa ukuba uthando lwakho alulamkhawulo. Sibongile wena dwala lamadwala ukuba namhlanje nxa sikudumisa indumiso yakho, wena ungena uhlale phezu kwayo, ubuse enhlizweni zethu ngegama likaJesu. Amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu uNtukambili Nkomo. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Kulabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Olivalisayo nguGibbs Dube.